Iningi litibe lesifiso sokuvotela amabandla abawasekelayo kulolu khetho. Kodwa njengoba bengavunyelwa ukuvota bephandle kweZimbabwe, sebekhuthaza izihlobo zabo ukuthi ziyevota njalo zivotele amabandla abawasekelayo. Umnumzana William Spanda ngumsekeli womanyano wamabandla owe-MDC Alliance.
Ngiyathemba ukuthi nxa iZANU PF ingayekela ukuriga, ngiyathemba ukuthi iMDC iyawina and bazawina le landslide. But the other problem yeyokuthi iZANU ingariga sizaba le problem. With free and fair election, uNelson Chamisa uyawina hands down.
Kukanti umsekeli webandla leZANU PF umnumzana Mandla Dube uthi inkomo ingazala umuntu. Umongameli okhona uyaqhubela phambili ebusa.
Ngicabanga ukuthi ama-elections lawa uMnangagwa uzawina njengoba wayevele kade esebenzisana nomgaba isikhathi esiningi. Mina ngicabanga ukuthi nguye umuntu okwaziyo ukuthi ama-switches abawachithayo la avuswa ngaphi. Ngibona futhi kungaba nguye umuntu olungileyo ukuthi aqhubekele phambili ngoba wazi kahle ukuthi izinto zawonakala ngaphi.
Abanye bathi babona kuzaba lokuqilezela kulolu khetho ngoba vele kujwayelekile kukhetho lweZimbabwe ubuqili ngeke buswelakale. Umnumzana Sisko Nyoni uthi akula nguquko ezaba khona.
Angiboni ukuthi akuzani kuzaba le change lapha Ezra. MDC yake yawina 2008 and the person umuntu okhona kathesi oyi-leader yeZANU PF nguye wayenza ukuthi umgabo ayalo ukustepa down. Even singakhangeli iZANU PF yona ayilama campaign amaningi njenge-MDC, bayazi ukuthi izinto zabo sezilungisiwe.
Ukhetho lweZimbabwe lukhulunywa nguye wonke umuntu wesizalwane seZimbabwe ohlala eBelitane. Kungako ngapho ohlangana labo kumbe inkundleni zokukhulumisana lokulibazisana zebulenjini ezinjengabo-Facebook labo-WhatsApp. Indaba ezimqoka yizo lezo ezokhetho. Ngimele e-Studio 7 eLondon. Igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.